Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 16 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni sekuseni lamhlanje
uJustice Mbere kumbe uMahlulelo Ubere engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe
uMongameli Mnanga kwa usekoche umahluli wedale le Supreme Court u Justice Francis Mbere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe lanxa inani lababanja umkhuhlane we COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezinsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele kubeke ngendlela zokuzivikela.
And then they talk about, will you accept a peaceful transfer? And the answer is yes, I will. But I want it to be an honest election.
President Trump talks about things that just aren't accurate about everything from vaccines. We're going to have one right away. It's going to happen and so on.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho uMnumzana Joe Biden babele mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo bechasisa ukuthi kuyini abazakwenzela abantu alubana bethe bakhethwa zonke lezindaba lezinye ziyalandela lanxa inani lababanja umkhuhlane we COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezinsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele eqhubeke ngendlela zokuzivikela bathi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngelizwe udale umonakalo omkhulu nxa abantu bengayekethisa Lobanje ugatsha lwezempila kahle lungakethuli imbiko eveza ukuthi bangaki ababanje umkhuhlane lo labafileyo isolo ngolwesithathu bekulabantu abangamakhulu phose amabili 184 abalokhu bephethwe yilumkhuhlane asebefile bangamakhulu amabili lamachumi amathathu lane 231 lanxa umkhuhlane lo usehla eZimbabwe lakwamanye amazwe aseAfrika agoqela uSouth Africa emazweni angentshonalanga afana labo Melika labo Bilitane uyamemetheka uChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amanani ekorona okuliqiniso ukuthi bathesi ipolitiki zethu zingane zithule. Mhlazana kuyathiwa i-opposition isifuna ukuphakama lamafigures ekorona zaqaza ngoba kakhulu kakhulu ikorona idisetenzwa njengepolitical weapon to suppress i-opposition. So bathesi amafigures ethu ayehlile ayehliswe ukuthi i-opposition ithule.
Kodwa bona abantu baziphatha njani lezi nsuku siyabona ukubana iningi seligcwele yonke indawo kungasela lokho okuthiwa yi-social distancing. Ubona ungani kungakuhamba njani khonapho ebantwini?
Abantu bezimbabwe bayajubeka abantu bezimbabwe baphila njengezinja ezigcwala egangeni singokudla so abantu ukuthi bazenza i-social distancing bengalazi mota ezinye zabo bagada amabhasi bayabegcwele emabhasini so vele uhulumende laye i-corona kayithathi serious nakungala-political stress so labantu labo balandela uhulumende wabo labo i-corona kabayithathi serious bathing okungabenza belalee bathing okungenza bebhadala izikhulu fees zabantwana bathing okungenza bebhadala ama-rent so mbona ngaza corona ingunumber last kumaendlela abantu abakhangela ngayo abantu bakhangele okungabenza behambe so asitharethazi njengelizwe.
Siyabona ukubana kunsuku ezedluleyo isaqalisa elizweni i-corona, iningi labantu kade bevela e-South Africa yibo kade bebuya layo elizweni. Kodwa kathesi kumanani aphumayo akula ngisho esimzwayo ovela e-South Africa. Kungakutshengisani lo?
Anti kathesi amabhulibhodi lokhu ngavulwanga kangako. So ngibona zathi abantu abavela e-South Africa balutshana babuya. Njalo nale kathesi ilokho ilo ezisongijijimuka. So kunzima ukuthi utsho zethu ukuthi abantu iyehlile inani kunhle kwenjani ngoba amasigazi ethu kakhulu kakhulu kayishiwo amasigazi okuthi asingarelaya ngawo njengezizalwane ngamafiga angani ngabothika mtana.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Umahluleli womthethwandaba weSupreme Court uJustice Francis Bere uxotshe umsebenzi ngomongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Ubere wamangalelwa ligqwetha umnumzana Itayi Nduzo esithi wangenela kudaba lokubophisana phakathi kwenkampani ebikwa ilobudlelwano lesihlobo sikaBere iFrema sikanye logatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara olwalumelwa nguye umamangala uNduzo. Unduzo uthi uBere wamtshayela ucingo esithi kumele izinara leFrema sizikhulumisane ngaphandle komthethwandaba. Umabhalane omkhulu eofisini kamongameli umnumzana Misheke Spanda wazise izolo ukuthi uMnangagwa uxotshe uBere ngemva kokuba iqula ayelikhethe ukuthi lihluze lolu daba limfumane elecala. Lokhu kuza ngesikhathi omunye umahluleli weHigh Court uJustice Eric Andewere laye esemiswe umsebenzi okwesikhatshana ukuze acutshungulwe phezu kwecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini aletheswayo. UNdewere nguye okhulule isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala ngebheyili kumaviki edluleyo. Kodwa ugatsha lweJudicial Services Commission lwethule umbiko ngolwesibili ilulandula ukuthi uNdewere umiswe umsebenzi phezu kodaba lukasikhala. Sixoxele gqwetha umnumzana Kulakwa Jehove.
Asikubonayo kathesi kungani umongameli welizwe esebenzisa amandla akhe kanye le-constitution eyiyo futhi njalo emnika amanye amandla ukuthi ekhiphe lawo ma-judges umbe abahluleli abona ingani kabahambelani le ndlela abusa ngayo ilizwe. Ngakho-ke siyabona uFrancis Bere uma sikhangela umsebenzi wakhe ezikhathi zonke lezi kube ngumsebenzi kwezinye izikhathi lapho ade esenza khona izinqumo ezingani kazihambelani lohulumende esingathi yena ubesangu-independent judge kwamanye ama-case especially ama-cases agoqela abantu bembangazwe kumba ama-politicians kumba abantu abakhangele ezepolitiki.
Nxa sikhangela udaba lukaBere lolukaNdewere singathi bavele bakhona yini abahluleli abakhohlakeleyo abenza ukuganga emithethwandaba kumbe kukhona okwenzakalayo nje okunye okungelani lokuthi benze okubi?
UJustice Bere kumbe umahluleli uBere yena engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe. Kodwa abakhangeleyo labakhangelisisa ngezepolitiki eZimbabwe bathi bona bacabangela ukuthi uJustice Ndewere lokuxotshwa kukaJustice Bere singabona umpikitsha ovelayo ukuthi uhulumende uzama ukwethusa abahluleli, uhulumende uzama ukubethusela ukuthi benze izinqumo ezihambelana le-position kahulumende kundaba zonke.
Umnumzana Kulakwa Jehove ligqwetha. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden babele mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo lapho abacele khona abantu ukuthi babavotele. UTrump uthe uzimisele ukusuka esihlalweni nxa enganqotshwa nguBiden kukhetho oluza kwenziwa mhla ka-3 kuLwezi osolusalelwe ngamalanga alitshumi lasikhombisa kuphela. Kodwa uthe ukhetho lolu kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Esikhathini esedluleyo uTrump ubengaphumeli egcekeni kulolu daba okubangele ukuthi abanye bacabangele ukuthi ulakho ukwalela esihlalweni. Ababili laba benze imihlangano le behlukene. UTrump usole uBiden esithi abantu akumelanga bamvotele. Ebuzwa njalo ngokubanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19, uTrump uthe kwenzakala nje lokhu kodwa uhlolwa njalo nje.
Well, they do a lot of testing in the White House. They test everybody, including me, but they test everybody. And something happened.
E-White House bayahlolwa abantu okugoqela mina. Kwenzakala nje ngawubamba lo mkhuhlane kodwa angilankinga lamamaski. Ngitshela abantu ukuthi bawagqoke. Kulempiko ephumileyo ekhomba ukuthi abantu abagqoka amamaski abayisilinganiso se-85% bayawubamba lo mkhuhlane. Kumele ngibonane labantu. Angisoze ngihlale ngicatshile ku-basement. Bayawubamba lo mkhuhlane abantu abagqoka amamaski. Khangela ugovernor we-Virginia. Lo bekungumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. UBiden usole uTrump kwakhe umhlangano wathi abantu akumelanga bamvotele ngoba esetshengisile ngendlela aphathe ngayo udaba lwe-COVID-19 ukuthi kakwazi akwenzayo.
He missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all when the
wadlalisa ithuba lokulwisa lomkhuhlane. Etshona etshela abantu izinto ezingaqondanga esithi umkhuhlane lo uzaphela nge-Easter. Wathi njalo nxa sokutshisa uzanyamalala okwamasalamusi. Ulokhu esitsho njalo lakhathesi. Kazange akhulume ngokwakumele kwenziwe. Wazihlupha kakhulu nge-stock market esithi engakhuluma ngengozi yalomkhuhlane i-stock market sizakuwa.
The market would go down.
Lo bekungumnumzana Joe Biden ozancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli weMelika. Ngenxa yohlelo oluvumela abantu ukuvota ngaphambilini kwelanga lokhetho, kulabantu abayizigidi phose ezimbili 17 million asebevotile. Ingcwethi zithi lokhu kuveza ukuthi iningi lilomdlandla wokuvota kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Kubalulekile ukuthi abantu bayevota ngempela, ikho ubona abantu sebegijimile kangaka. Njengoba usisho-ke sokungizigidi ezilishumi lasikhombisa abantu sebehambe bayaphosela amavoti. Lokhu ngibona ngathi umthelela walokhu kwenziwe yindlela ilizwe elimi ngayo. Njengoba sibona kulokungazwani lapha kwabondlebe sikhanyilanga labensundu, okuyindaba esiyisikhathi senzakala. Kodwa-ke abantu abaningi kabajabulanga ngakho, njalo uhulumende lo wehlulekile ukuyiphatha kahle lendaba. Phecelezi ngathi yena umnumzana uTrump la ngenxa yobuzwa ukuthi kambe ungabe wenzani noma uthini ngalokho okwenzakalayo, ngalampendulo ecacayo ebonisa ukuthi ungomunye walaba abazonda abensundu, njalo abantu kaba abakuthandi ukuthi umuntu onjengaye osesihlalweni sikamongameli abonakale engacaci ngendaba ezinjalo njalo lokho njengoba sesibonile sokulezinyanga abantu lapha besemgqoqweni bebhikitsha kuye kwathaba izitolo lapha ngendaba yona leyi enzondana kubulawa abantu abamnyama abantu ngibona ukuthi abahlalisekanga nxa ungaqhubeka kunje ilizwe lingangena phakathi kobudlwangudlwangu lesiphithiphithi esikhulu kakhulu njengoba sesibonile nje esikhathini esidlulileyo ngakho ngibona ngathi bafuna ukuyatshintsha uhulumende abantu
uthi wena uTrump uyabazonda abantu abamnyama kodwa yena uthi kazondi muntu njalo kakhethi abantu ngemihlobo phezu kwalokho bakhona abantu abamnyama abatshona begcwele emihlanganweni yakhe abamsekelayo
mnumzana unkomo umlomo kaweqwa mfula izenzo ngesinye isikhathi ziyakhuluma ukudlula umlomo njalo ngakulunganga ukuthi lanxa engabuza lowo mbuzo aphendule impela athi bhadla athi mina kangibathandi bonke vele sibabona belobandlululo nxa bebuzwa uyamuzwa ethi hayi mina abantu abensundu ngiyabathanda ungananzelela even lasendlini yami ngisetshenzelwa ngumuntu omnyama kumbathi omunye wabangani bami ngumuntu onsundu akukhiphe emlonyeni ngeke sikulandele nxa sesiyake kulaba abamlandelayo kungaba lezi zathu ezibabeka lapho kodwa besazi ukuthi ngabathanda abantu abansundu singanikeza isibonelo senhlanganiso yebandla leza nuPF ngaseZimbabwe ngapha siyazi ukuthi kalenzi kahle kodwa baningi abantu lenza kahle bona abathi benza kahle lize liyethola abantu sike sabona lapha ku New York abantu bephakama besupporta ibandla leza nuPF kodwa bengazwisisi kahle ukuthi ukuhamba kanjani okunye futhi singakutsho ukuthi laba abantu bahamba bayilandela lapha mhlawumbe kukhona abakutholayo bakhangela abakutholayo noma ungumuntu obazondayo bengenandaba kodwa manje bayithatha lokho abakufuna siyazi ukuthi amakhanka adlimbuzi kodwa ngesikhathi yayitholakala imbuzi ilandela ikhanka
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika lusemilonyeni yabanengi udaba lomuntu othe uyisizalwane sakwele South Africa olobe enkundleni yeTwitter ukuthi wenqabe ukudekelwa ukudla ekefa lako Wimpy isisebenzi esivela eZimbabwe ngoba esithi inzalo yakwamanye amazwe idathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi umuntu lo uthi ufune ukuphiwa ukudla isisebenzi esizalwa kwele South Africa kona athi kugcine kusenzeka uthe uphe isisebenzi lesi imali yesibongo itipu enengi njalo wakhuthaza abanye bakhe ukuthi belandele isibonelo sakhe udaba lolu solusabalele enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter leFacebook abanye bemsola kodwa abanye besithi ngempela abantu abavela kwamanye amazwe badathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi umahlekisa uOliver Keith ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi usesungule isikhwama sokuncedisa owesifazana lo oweZimbabwe obizwa ngokuthi nguNometa ukuthi athole usizo esebenzisa ihashtag ethi tipfonometa. UKeith uthi wethekelele koWimpy eClearwater eSouth Africa lapho isehlakalo lesi esenzakale khona wakhulumisana leziphathamandla zalindawo zamtshela ukuthi uNometa uzathola usizo lokwelulekwa olwe-counseling zide njalo sezidete amanyathelo okwenqabela isehlakalo esifanayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo abesifazana olilunga lehlanganiso yezimi imbokodo unkosikazi Victress Matutu othi lanxa impilo ilukhuni ebantwini bokuza ayisizo zonke izizalwane zakwele South Africa Afrika eziketha abantu ngobuzwe.
Bakhona abavumelana laye lo usisi lento ayishoyo ukuthi abangavumi ukuthi basevwe ngabantu ababuya ngaphandle, bakhona abangavumelani lakho. Iningi labantu eSouth Africa abakazi baphume ngaphandle kweSouth Africa. Abakuzwisisi futhi ukuthi ukhona umuntu weSouth Africa osebenza ngaphandle kweSouth Africa. Bacabanga ukuthi nje abantu eSouth Africa bona bahlala lapha elizweni labo abaphume ngaphandle kwamanye amazwe. Kodwa abantu abakwaziyo ukuthi abantu eSouth Africa bayakwazi ukuphuma bayefuna imisebenzi, bayesebenza kanti bayefunda ngaphandle kweSouth Africa, bayefunda kwamanye amazwe. Ngicabanga ukuthi yibo laba abazwisisayo ukuthi labantu bakwamanye amazwe bayakwazi ukungena eSouth Africa bafike bafunde kumbe basebenze. La bafike khona ngale abe ngabantu bokufika khona ngale emazweni. Njalo asikuboni bephathwa ngaleyo ndlela ukuthi ngilapha basemsebenzini yabo besemazweni laba kubo bagcine betshela ukuthi abakwazi ukuthi bayenza imisebenzi yabo ngokuthi bangabavela ngaphandle kwalelo lizwe. Njengalokhu bona abakwenzayo ukuthi sokungane abantu abanye abavela kwamanye amazwe e-Africa abona kabasibo bantu kabasibo ama-Africans. So abantu abayinganxanye bengamanzi msakazi. Engicabanga ukuthi futhi okunye manje sokwenza ukuthi kungani kufake ipressure kakhulu yisimo somnotho njengoba sibhekene labo corona labo lockdown abantu baphelwa imisebenzi eSouth Africa. Engxenye mhlawumbe baba frustrated ukuthi imisebenzi yaphela sebecabanga ukuthi imisebenzi iqedwe yilabo abantu ababuya ngaphandle.
Abanye bebebhala kumbiko kantombazana lo esingathi ngama-comments. Imbiko elenzondo njengokuthi abantu abavela eZimbabwe kabaziphathanga. Singathi ngumbono osabaleleyo lo ebantwini beSouth Africa kumbi ngabalutshwana nje abavele bengathandi abantu abavela kwamanye amazwe.
Thina njengamaZimbabweans silapha eSouth Africa sesajwayele ukuhlala sigxekwa nje kungaba khona into embi uyenziwe ngabantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa. Kungaze kube khona umuntu loba yena lo ozathwa hayi uzwakale enuka ikhwapha hayi ngumuntu obuya phandle. Sasafunda ukwamukela ukuthi ngoba sisemzini yonke into embenzakalayo nonke umuntu ofuna ukufaka iblame iblame ibaphezu kwethu. Kuningi ngokukhulunywa ngamaZimbabweans yebo kambe bakhona abanye abakwenzayo lokho abakuthoyo ukuthi amaZimbabweans ayakwenza kodwa kusithi sonke zonelwa mvuyinye of course ngoba sesingena sonke esakeni lelo ukuvalelwa khona abanye la ukuthi hayi abantu baseZimbabwe bayizigebengu abantu baseZimbabwe abageze abantu baseZimbabwe bayizikholo sonke sesivalelwe ebhodweni elilodwa kodwa singafani.
Unkosazana Victrice Matutu ngohlanganiso yezim imbokodo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa eBaitbridge adubule abulala owesilisa uJohn Sithole oyisigebengu ebesidume ngokubamba inkunzi kulelo dolobho izolo. Inkundla yeSimlive yona ithi abafundi bamakolishi batshengisele phambi kwenkampani eqatshisa izimota eImpala Car Rental izolo beyisola phezu kokuthunjwa komunye wabo uTawanda Mochehiwa lokuboshwa komkhokheli wabo uTawanda Ngaziwure. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndivuka njani basakazi bethu abahle. Hayi sizwa mpela bayakhala kakhulu abantu ngento ezehlukeneyo ngama-MDC lawa bayakhala kakhulu no-president wethu laphana umama uMakhophe. Hayi thina sucela kakhulu ebantwini bakithi bonke nje jikelele ukuthi masingama-election lawa ngoba kuthiwa asondela masingavota nje sonke sivotele izaphu sonke nje masingavotele izaphu izaphi wine hayi ingawutshintsha kungaba nomehluko izaphu uma ingawina ngicabanga ukuthi izanu ingayidedela mpela intambo ngoba ngale kwalokho eyi singahlala sikhala ngesifo esi-1 sohlala sikhala ngesifo esi-1 impela ngoba akunamuhle MDC ihlale iwina kodwa bengayivumeli ukuthi ibuze yikho ngenje lokho kusenhliziyweni nami nami ngiyabonga kakhulu umasiza ngokuhlala kusekrestu ngiyabonga kakhulu basakazi bethu abahle.
Hayi siyabonga. Ngibingelela ke abalaleli baka Studio 7 ngithi livukile livuka kanjani bakithi. Hey bakithi imhlola eyenzakala eZimbabwe le eyenziwa ngomakhulu abe imhlola ngempela. Imhlola engakhulumekiyo. Abantu abangazange bavotelwa ngisho ngumuntu kodwa ke sebephakathi kweParliament. Angazi ukuthi bazakhulumela ubani kumbe bazafika besithini ebantwini baza addressa besithini angazi bakithi le imhlola eyenzakala endaweni yakithi hayi imhlola mpela engakhulumekiyo imhlola ebizothiwa imhlolo hayike sizabona isiphetho sakhona ukuthi yini bese ngivukisa ke imuli yami ngivuka kanjani imuli hayi mina ngiyaphila bantwa bami hayi ngithi inkosi mayiligcine uma kuvuma amabhodi uma kuvulwa kumbe loba kungavulwa bakithi hayi sizobuya kuphela ngempela ekhaya ngoba sokulesikhathi esithi hayi siyabuya bakithi hayi ngiyabuya December so hayi ngiyabe ngisekhaya bantwa bami hayi inkosi mayivuma.
Salbonani basakazi baka Studio 7. Hayi siyajabula ngohlelo lisinikeza. Mina ngingumandlovu ngilapha eBotswana. Izanu kayiphume, umnankagwa kaphume, akancedi ngalutho. Kaphuma umnankagwa vele asimfuni, akungene uChamisa. Akungene uChamisa umnankagwa kaphume sesikhathele. Abantu bayafa ezibhedlela, abantu bayanyamalaliswa, bayathunjwa kwenziwani yonke into engacaciyo. Ngenxa kamnankagwa umgabe azabe ngcono. Ngiyabonga kakhulu basakazi.
Ya ngihleli ngizwa bayakhuluma nje konke nje bekhuluma esikhathini esiningi beze bekhulume nangombhuqazo so kungangokuthi ngenxa ngakuthiwa beme kuqala kukhulunyiswane kodwa ngibona bengabantu abadikabami baya phambili ngaliphi ngoba babe sebekuxoxa sebehleze emahoteleni badeke konke okumnandi sebekholisa sebehlangene sebephendukile bayahlangana emahoteleni yikho nje abakudinga akulalutho kungabe yinto elesizathu kungabe bayalalela noba bengontando kayiphiki kabenze singabenzani kambe ontando kayiphiso kabenze kodwa okungapheliyo kuyahlola ngubani uyekwazi ukuthi umgabe engaphuma kabenze.
Sanzi wa Studio 7, Mrs. Bibango okhona emaphisa ngicela ukuzwa ukuthi lisibuzele ukuthi kathi senze njani njoba nabantu balapha bathatha amarandi abathatha amabhonzi bafuna amarandi kuphela thina sisebenza kuhulumende asakwazi ukuthi senzeni ungazi ule bhondi lakho le ecocash imali ye-ecocash abathathi asakwazi ukuthi senzeni lalapho ugade izimota ngamarandi asakwazi ukuthi siphile njani sicela uhulumende asiphathise asakwazi singakwe enza yabo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-Red Cross ithi ukuhlaliseka obesokukhona kwelesultani kulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende ngehluleka ukuphathisa abantu abafika phose isigidi abakhukulelwe imizili zulu. Ihloko kahulumende wakwele New Zealand unkosikazi Jacinda Ardern ukhangelelwe ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomgqibelo ngoba iningi likhanya lisamthanda. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usexothe umahluli wedale leSupreme Court uJustice Francis Mbere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Lanxa inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yilo mkhuhlane selehlile eZimbabwe, abezempilakahle bathi uzulu kumele eqhubeke ezivikela. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho uMnumzana Joe Biden babe lemihlangano yokuphendula imibuzo kazulu izolo, lapho abachasise inhlelo abazazenza alubana bethe bakhethwa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.